soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-10 Nhlolanja 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abathayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola eMelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga.
Ngokunjalo ke imali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni lakobulawayo.
Ibandla le-MRP lithi lizancintisa kukhetho lomnyaka ozayo kuzikhundla zokudinga amalunga edalele parlamente lawe kansile.
Bekuyindlela esicabanga ukuthi sinathekelele ngemidlenzo esithi thina yimthwakazi, kungaba yindlela esingabisa bhekhi i-political power esisibalekele evasinosi kwaphatha umbuso izanube MGC.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele undaba zombusazwe kumbe ukuthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo.
Abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutsho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abatshayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola eMelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga. Umanispala waqatsha inkampani ethiwa 23 Investments yaphiwa itenda yokufaka imitshina yokwamukela imali yokupaka kusukela ngasiphi isikhathi. Abatshayeli sebezahlawula imali engamadola eMelika alithumi lasithupha US$16 ngelanga, okutsho ukuthi umuntu osebenza edolobheni epaka nsuku zonke ngaphandle kwempelasonto usezahlawula amadola eMelika afika phose amakhulu amane US$352. Siqoqe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eBulawayo Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi kukhanya ngathi abaluthakazeleli bathi imali ebekwe ngukhansili wakobulawayo ingani iphezulu kakhulu, abaningi abasoze benelise. Ngokunjalo ke imali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni lakobulawayo.
Manje ngokuzwa kwakho kuthiwa kuhamba njani imali yonke le iyabe isiya kukhansili na kumbe ikhona inkampani layo ezaba ithola imali le eceleni?
Imali le khanya ngani kule kampani bekuthiwa i-trend parking nxangaphabanisanga eyiyo ekhokhela kundaba le yokuthi uZulu wakobulawayo abhadale indaba ze-parking ngamahola ngamahola. Imali le kukhanya kayisoze iye kubulawayo esikhwameni sakhe sonke, kukhanya le kampani la izathola ingxenyana. Kodwa angilalwazi lokuthi imali engakanani ngoba leyo ndaba ayikakhulu lunywa ukuthi ifike ebantwini, kube lo lwazi olujulileyo ngendaba le. Kodwa kukhanya ngani yikampani okuthiwa yi-trend parking nxangaphambanisanga abazangiqondisa ke abalolwazi.
Ngokubona kwakho nxa sokuthiwa kubhadalwe imali yona leyi zizabalutshwana yini imota ezenelisa ukuthi zibe zipakile etown?
Osokungenzakala ukuthi imota sezingasala ziziningi, sokungavu lamathuba obugwelegwele omgunyathi ukuthi abezimota bagcinise befumbathisa izisebenzi zenkampani le eyiyo ebambe indaba yokuthi imota zibe zisima lapha edolobheni zibhadala imali nxa imidengo yakhona kumbe inhlawulo yakhona iphezulu. Kuzabangela ukuthi abantu bafumbathise imadlana ethize nxa kuthi kuyimali ephezulu kakhulu. Ngomnakano wami benginakana ukuthi ngabe idolobho liyakhangelisisa libe lendlela yokuthi abantu bathenge amachenqe ezinyanga. Nyazi kansi ukuza amavele lokho nje phambilini ukuthi abantu bayenze ama prepaid parking disk. Kodwa ke kathezi nje sole company le ngabe iyayenza kube izigaba ezichecheneyo uthi ungathenga isigaba seviki, uthenga isigaba semaviki amabili, uthenga isigaba samaviki amathathu senyanga somnyaka, uyimali ethize ukuthi uthole ichechenqe elitshengiswa ukuthi ubhadele ukuthi ubhake iloba ngathi koBulawayo. Kodwa ke empeleni limali khanya ngani phezulu kakhulu kubantu abaningi. Ngizwile besithi khona kulama zone achecheneyo, ngithe ngikhangela enye izone yakhona ngabona ikhomba abo $80 ngenxa nginakana abantu abaningi le mali abayiholi. Benginakana ukuthi nga kuyathi kuqophe emhlangano loZulu ukukhulunyiswane, angazi nxa kwenziwa bekwangikhutha kodwa umnakano wami bengisingxenye kumele ukukhulunyiswane. Ungabona uZulu engani kaphathekanga indaba ezinje, kebe kudinga ukuthi engxenye hlale phansi kukhulunywe ukuthi kube engxenye le ndlela lapho kungahlangana khona.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eBulawayo Traders Association.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla lemphakathi Republic Party selikhuthaze abantu ukuthi balivotele kukhetho lokudinga amakansila labameli bedalele ephalamende ngomnyaka ka-2023 ukwenzela ukuthi konke okuhluphayo kulezi zigaba kuphele. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mkhondisi Moyo uthi ngokuvotela abakhokheli be-MRP ezigabeni uhlupho lokuthathelwa umnotho we-Matabeleland le-Midlands ngezinye izigaba zelizwe kanye lokufundiswa kwabantwana ezikolo ngababalisi abakhuluma ulimi abangalwaziyo kungaba ngokwayizolo. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kwingxoxo ayiqhubele uSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kuyindlela esicabanga ukuthi siyimathebelelengu and Midlands esithi thina yimthwakazi, kungaba yindlela esingabisa back i-political power esesibalekele ever since kwaphatha umbuso iZanu nge-MDC. Sinanzelela ukuthi abantu bakithi bebevota iminyaka yonke leyi besetshenziswa, kodwa-ke laba abavotelayo bengabancedi ngalo ukuthi osinanzelela ukuthi umnotho wemathebeleni le-Midlands udliwe eHarare, umhlabathi wethu uthathwa ngabantu abakhona ngale. Yonke into nje enzakalayo ugoqeli ukufundiswa kwabantwana bakithi ngamatitsha angayisiwo ukobakibo. Konke lokhu thina sithi nxa abantu bengavota berejista ukuvota ngobuningi babo kuma-council lakuma-MPs ngoba yikho lapho kule power khona, abantu singakwanisa ukuthi sizilungise zonke lezi zinto ngoba sesile mandate esiyiphiwe ngabantu ukuthi sibamele, sibakhulumele, silingise izinto esibahluphayo usuku zonke.
Umbiko loyo liyalivele liwukhulume, kuyini elibona ingani kungaguquka ngalesi sikhathi, njalo abantu bengawemukela yini ngokwehlukeneyo kulakuqala?
Siyabonga abantu dadewethu, ikhozi esihamba ngayo yayivalekile kibo babengayazi, kodwa kathesi ngokubhodi esikwenzayo emakhaya sitshela abadala labo besitshela ngezihlupho zabo kuyabonisa ukuthi bayakhwabitha lokho esikwenzayo, njalo bayatsho ukuthi thina esikukhulumayo lalokho esibathembisa khona kwehlukile kumabandla wonke la khona kwele Zimbabwe ngoba sikhuluma sibabonisa ukuthi ama-solution enhlupho zabo avela kibo kavelele eHarare lapho kuvela khona ama-problems abo. So sina siyenza okuthiwa yi-political education ukufundisa abantu ngenhlupho zabo kuvelela ngaphi, njalo sibabonisa ukuthi imandate yokulungisa lezi zinto ivelela kibo. So-ke yikho sithi umbiko wethu abantu bayawamukela njalo bayajabula ukuthi ngempela yithi kuphela abantu bokuqala iZimbabwe yonke ingaki ababatshela ngenhlupho zabo langendlela yokuthi kumele sizizonke njani indawona.
Lokhu kuza ngesikhathi amanye amabandla ekhankasela ukhetho lwama-by elections lina elithe alincintisi kulo, akusoze kuphazamise yini lokhu abalandeli wena ukuthi beze ukuthi umbiko wena uqondane laluphi ukhetho?
Akuzu kubaphazamisa ngoba i-by election ledate thina siyikhangele fayona ukuthi ZANU-PF iprepare-la kakhulu u-2023, njalo isikhathi abatshele ngaso abantu ngalolu khetho langendlela abafuna ukukwenza ngakho thina singasikhupha ngakho kungasikhipha endleleni yethu kumbe ngithi ku-main target yethu kudemoralize abantu, ngoba sizananzelela ukuthi i-history isibonisa ukuthi ZANU-PF ayiluzaluzi ama-by elections kule sposo sabo abayenza ngaso, and aso mistake ukuthi babize nje kusasele ngene umnyaka owodwa ukuthi kube ama elections next year. Wayelista amanye amabhayi lawa asedonsa close to 3 years engakizwanga. So thina akula ndlela okungasiphambanisela ngayo abantu ngoba vele intshumayelo yethu nasitshela abantu ngomzabalazo wethu. I-more on ku-problem solving than ukube sikhuluma nje ipolitics engikhoyo. So mina ngicabanga ukuthi hhayi ngendlela esenza ngayo le sihamba ngayo kuyafunisa ukuthi sisendleleni eqondileyo and ibhayi leshini kithi asonto singathona sizihlupha ngayo ngoba yinto ezenzakala nje idlule. Kodwa-ke lokhu esiwukhangeleleyo okuyi-bigger project ukuthi sikhuthaze abantu bazwisise njalo barejista ukuvota for ama-elections azokuya ngo-2023.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa ecingweni leStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isisungule uhlelo lokungena emasontweni ikhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ihlandla lakuqala lokubhalisa lisungulwe iZimbabwe Electoral Commission ekuqaleni kwalinyanga njalo ligcitshwe ekupheleni kwayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Ukungabhalisi ukuyavota kwabantu abaningi kakhulu abazavota kokuqala ontanga kuyinto lathi esikhathazayo njengamabandla ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi njalo njengalapha esigabeni sakoBulawayo eMathebeleland la kwezinye izigaba njalo ezingabe zilodubo olufana nayo abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kuthi ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies. Ukuya register ukuvota akulandi le party leyo ozayivotela. Okudingakalayo ukuthi uhambe uyirejista kwakathesi uzokwenza isinqumo sokuthi ufuna ukuvotela yiphi iparty usurejistile. Thina-ke njenge-Christian Alliance sisungula uhlelo esilithi lona Christian Register Vote Campaign. Lapha sithi thina mKristu hamba ubhalise urejiste njalo uzahamba uhambe njalo uyevota. Kulo hlelo esifuna ukungena emabandleni ukuthi nje siqalisa ngalo ngalisande ukuthi kube lama-announcement ema-church kukhuthazwe ukwenzela ukuthi abantu beyevota. Njalo silo hlelo lokuhlangana labantu bezek sebenzelana labo basinike ama-list ama-mobile registration centers abo wonke ukwenzela ukuthi siyekhuthaza abantu sibakhombela lapho okulendawo zokuthi ba-register khona. Njalo sifuna ukucela abantu bezek abafundisayo ukuthi bengene emabandleni bekhuthaza abantu. Lohlelo esizalwenza lezek sikhangelela ukuqalisa ngalinsonto sisiya phambili.
Nxa likhuluma labo abathi kabasoze bavote bapha sizatho bani kahle kahle?
Udubo olukhona lokuqala ukuthi akhona amanye amabandla ngoba ama-church ngoba abafundisi abangakhuthaziyo izimvu zabo ukuthi ziyirejista abakuboni kuyingxenye yenkolo yokukholwa kwabo. Ngakho-ke kulo msebenzi khona phani umele sitshengise abafundisi ukuthi ukuvota kuyingxenye yokholo lwakho. Yikho sasibona uJesu laphana esithi nika usiza okukasiza unika uNkulunkulu okukaNkulunkulu ekhangela umfanekiso wawukhona emalini eyayikhona ngaleso sikhathi. Njalo siyakwazi ukuthi ukukhetha abantu kuyindlela esetshenziswayo ukuthola inkokheli. Inkokheli kuyinto eqakathekileyo elizweni yokukhokhela abantu. Njalo kwesibili, bakhona abanye asebadangala abangakholwayo ukuthi ukuvota kuyatshintsha ulutho kumbe kuyanceda. Ngakho siyananzelela ukuthi nxa sokungena okhansila, sokungena o-MP sebeqalisa-ke ukukhonona, sebeqalisa-ke ukungathokozi. Umuntu engananzelela ukuthi ngokungayivota kutho ukuthi usuvotile njalo ngoba laba abavota sebekukhethela-ke usubanika ilungelo lokuthi bekukhethele. Ngakho kulabana asebadangala ngenxa yokuthi njalo antsho siyananzelela khonokho ukulwisana okuba khona kuma-political parties kugcina kuletha umoya wokuthi abantu bethi lokho akuncedi lutho. Ngakho kumele sibakhuthaze kakhulu. Njalo kulabasha abangazange bavote, abazange babone ukuthi ilizwe leli impi yenkululeko yayilwela ukuthi umuntu abe lelungelo lokuyavota.
Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Umanyano wenhlanganiso inhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele kundaba zombusazwe kumbe ukuthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwamabhayi elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo. Kumbiko wethulwe izolo, umanyano lo ukhuthaze njalo amabandla ezombusazwe ukuthi akhankase ngokuthula kungeladlakela.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi impisi sezibhahile esigabeni seMadebeleland South lapho isezidale khona umonano omkhulu zibulala izifuyo. Umsakazo weZBC uthi amasela amathathu kade entshontsha intambo zikagetsi esigabeni seUzumba Maramba Fungwe abotshiwe izolo ngemva kokubanjwa ebhekeza umtshina wetransformer. Okwamanje selithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli, sonke lisupport iStudio 7. Siyabonga silibingelela ngegama lihle likaNkulunkulu ukuthi ngawuthola ihlale enhliziyweni njalo. Akembe kumlayezo lo. Awu bantu benkosi, ilizwe limi kusiyakwazi sizoba sezifika ebangeni lokuthukana. IStudio 7 wena kahle, sicelani senzeni so njengabalaleli bayo, lamasupporters ayo. Singafiki ebangeni lokuthi sithuke, hayi singathuki. Umuntu ungasimso ola kakube yimbono nje emihle ukuthi hayi ubani into yenza udlala ngengqondo zabantu kuphelele lapha, hayi ukuthi kuze kucine sokuthukwana njengomunye engimzwethuka nje thuka lo baba lo le team le MDCT. Akuyazila ukuthukana, sibeni ngabantu, sinikanini nje imbono emihle. Uyabona kule ndaba kababa umoya umqondisi, indaba kababa umoya umqondisi ibalulekile sibili, kodwa ke phela ukuqunywa kwelizwe lokwakufunayo ngeke kwenzakale bazali ukuthi iqumeke ezilongo engancintisanga engakontestanga kupresident. Uzabe ekhulume ngubani ukuthi lizwe liqunywe? Ngoba kufune ebe kuphawa khona ngalo ukuze akhulume ngelizwe leyokuthi liqunywe ngumbono lo awubonayo. Kodwa-ke nxa engaba ku-member of parliament kumbe la ku-member of parliament adliwe, uzabe ngubani oza kuthi lizwe liqunywe? Wonke nje anti abona ukuthi ungakhangela i-team yabomama omakhulu Dr. Phokozani Khuphe obabo Monsora, hayi ngabantu abaseboreni abona kingasihluphi ngabo, ngabantu abaseboreni shame okuthiwa ziyakhahlelelwana sokuya kuya ukuthi ezawina yiphi. Kungenza kathi zonke ziphume ziyingi-draw 0-0. Yikho okukulaba abantu ababili laba bakholisa ukudlala ngengqondo yabantu. Uzawethi bala ama-supporters umama uKhuphe kungenza kathi lo muntu oyedwa umsupportayo, uMonsora kungenza kathi lo muntu oyedwa umsupportayo, kodwa bathi bala abantu babo akulalutho lapha lingayo kuswa ngumlilo wamanyuziphepha lo ngabantu abangalamsebenzi lapha. Asibayekeni benjalo kuphela.
Benjalo lapha kuStudio 7 ngapha uZimbabwe siyaphila kakhulu. Shukwaliye kuphela imali. Ya, siyakhala ukuthi uhulumende khona ayesezilethi izinto ezibenje ngoba singathi asimfuni. Yabona ngisimba abalalo kwanje kwagidi. Indaba ekhona nje ukuthi kwadona weZimbabwe singabambana siyaphumisa into eyodwa njengalaphana unkomo esekhona ukuthi sibona izinto zingcono. Fika laphana unkomo wapha izinto zasadakwa kakhulu ukuthi sikhangela unkomo ekhona zala umgabo ekhona ekhokhelela abantu kanye lakathesi umgabo ekhona izinto bezingcono. Fika lapha umnankagwa abekhona ayongupresidenti ekhokhelela abantu izinto azihambi kuhle nje. Mina bengifuna ukuthi nje laba abakhona kongale phambili bekhokhelela abantu abahlale phansi becabange babone ukuthi amaphutha abangathi ukuthi balungisise silizwe lethu ukuthi libe ngcono, ukuthi ilizwe lethu selihlekwa nje amanye amazwe besiwagayela phansi kakhulu eminyakeni edlulileyo. Nje ngabheka uMozambique beli lizwe lingasilandeli ngenothi esilayo thina, asifanele ukuthi siyangise phambi kwabantu asilungiseni ilizwe lethu ngokuthula, singasebenzisi nje amandla ukuthi umuntu ngakhuluma iqiniso ukuthi lize lulungiseke wena usufuna izinto naye ukuthi liulwe layo ukuthi ukhulumele iqiniso and umuntu efuna ukuthi lize libe lihle ngiyabongana la mama
salibonani salibonani balaleli be-Studio 7 hhayi mina ngiyaphila mina ngu-Bruce Moore hhayi ngithi unyaka omutsha yini lonke balaleli be-Studio 7 lani maZimbabwe amahle ngithi nasi indaba esegudini zakhamuzi zezimbabwe asibambaneni bantu nanku umkhosi asiwuhlabeni siwulawule kanti sangenelwa yimamba endlini kwezenjani abantwana babulaleweli imfundo kwezenjani sikukhangele abantwana bama-ministers bonke bafunda phetheya bafunda ezikolweni eziphezulu thina bethu abampala abantwana baba yimpompompo sikhangele senzani zakhamuzi zezimbabwe umsebenzi wokuthi udaba lwezimbabwe lolu lunzima uhulumende kabhadale othisha hhayi zakhamuzi bo alike lincedisane lobotisha ngezigaba yenzani umhlangano like likhulume ngendaba yamatisha like likhulume ngohulumende kanti aliboni yini okwenzakala e-South Africa bantu i-South Africa iyazilungisela uhulumende wabo owena uhulumende lowo vele sowalithatha umungu lasefana nalogola osebamba inkukhu phakathi esilugwini hawu zakhamuzi silithembe kangaka kuyikwisaba lokho ogugurawundi yini la manje zakhamuzi ungasokufayi kuphi nansi ke enye igugurawundi sebulala lo imfundo yabantwana uhulumende libhekile hlalani imhlangano zakhamuzi ngezigaba khiye izikolo kungangcono zivale izikolo udlala ngale ceda kwapho liyabhadala i-school fees se-term epheleleyo linabantwana bengafundanga i-term epheleleyo kanti lisiyakoloda yini ukuba ngumzimbabwe kobomnankagwa hhayi bo lokhu sokwedlulile lani bomnankagwa le qembu linaleke lisihloniphenini lingayenzi njalo ayisikhona ukumphatha umbuso lokhu hhayi ayisikho zamani ukuvuselela imfundo yabantwana liyenzane libadala lingaka yiwuzibuse wona lowo lubulala imfundo hhayi sikho lokho zakhamuzi sukumanini zakhamuzi zezimbabwe enough is enough kalifuna ukuzeliutshamisa futhi eliyenzele hhayi lo titsha laye liyenzele hhayi khona mani sokutumathi mazimbabwe
sanibona basakazi sanibonani basakazi abahle basakazi ba-Studio 7 enisethulela izindaba ngokuhlukahlukana kwazo siyabonga kakhulu okhulumayo ngikholeni wasegwanda esigodini emngceleni wegwanda lesigodini ya ngiyabonga bengilalele imathepelelende broadcasting bebexoxa laphana ubaba uNkala noNcube bekhuluma ekhuluma uNkala ekhuluma noNcube bekhuluma ngendaba ezinhle kakhulu bekhuluma ngodaba oluhle lokumanyana siyimathepelelendi besho ukuthi imathepelelendi ayinalutho dingeka ukuthi abantu sibambane usebhinga usebhaidbridge usentaba zinduna usetsholojo usematopo idinga ukuthi sibambanene siyisizwe sasemathepelelendi ngoba imathepelelendi isalele emuva kakhulu akekho oyinakayo osembusweni akekho kufuneka abantu basemathepelelendi sibambanene kakhulu sizwane sifane nalaba abenza ilima yabona uma kunelima owazi ilima abantu bayabencedisana beze kwandlovu bazohlakula baye kugatsheni bayohlakula into ezinjalo yizo ezifuneka kuthina ngapha emathepelelendi ukuthi sibambaneni uma singeke sibambane bafowethu nodadewethu nomama nomkhulu nogogo abantu bethu bazokuhlupheka kakhulu abantu bethu bakugcina befunda inlimi ezingasizo zethu abantu bethu bagcina besenza amasiko asempumalanga ngiyabonga kakhulu ya ubaba lwa kade ekhuluma nge-freedom uthi yena ungwe-freedom awusiyipolitiki no i-freedom but awusiyipolitiki ngiyomanyano lwasemathepelelendi uthi bahlala phansi about 70 members baqhamuka ngapha nangapha babona ukuthi imathepelelendi isalele emuva kakhulu imathepelelendi ayinalutho kuyahlushekwa ngiyabonga ngingamosha isikhathi bantwana benkosi bantwana bokuthula bantwana benhlabathi ngiyabonga umusa nothando lukankulunkulu lube nani ngiyabonga
salubonani basakazi be-Studio 7 linelisisakaza njengoba zinjalo nethemba liphephile emkhuhlaneni ubhubhane lolo lugcwele umhlaba mna ngubhanda moyo kukulilima West Plumtree Ward 9 Makhulela mina okungizwisa kakhulu ezibakwe lapha abantu abadala mpela mapolitiki bakhuluma njengabantwana akuzwakali okwenzakalayo nje ukuthi kukhangela ukuthi adivele ilizwe liyangaphi abanye bakhuluma amanga abanye bakhuluma kokuvikela iparty than ukuthi bakhuluma into ebumba isizwe abantu akabeke bezwele abantwana bezimbabwe bekhulume into yokwakha ilizwe angitsho ukuthi ngibaba yiphi iparty ngitsho nje badala bakhulileyo bayachiya abantwana behlupheka izikolo kathesi abantwana abafundi baku-strike mina ngendlela embona i-strike ifanele amatitsha engabuyi ezikolweni behlale emzini yabo or bayatoyitoya or benza ngingabi mude kakhulu ngiyabonga Studio 7
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inhlanganiso ezicubungula ngobuqotho bukamongameli welizwe leMelika zithi umongameli Joe Biden uyaphosisa enkulumeni yakhe nxa ekhuluma okungalotshwanga phansi. Kodwa abacubungula inkulumo kaBiden bathi ungcono kulo mnumzana Donald Trump wayehlezi ekhuluma amanga esikhathini sonke. Inhlanganiso yezindaba ye-CNN ithi uBiden uyake akhulume ihaba ikakhulu ngembali yakhe hathi ngomsebenzi wakhe okwakusenziwa nguTrump. Kuhlelo oluthiwa fact checking linhlanganiso ithi njengesibonelo uBiden ngenyanga kaLwezi watshela abantwana bemakolitshini ukuthi esakhula wake waba ngumtshayeli wemota ezinkulu ezithiwa ngama-18 wheeler kodwa abacubungula ngembali yakhe bathi lokhu kulihaba. Siqoqele landela ezombusazo eleMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi othi uBiden ukhanya kodwa umsebenzi uyenza okuqotho.
Uyabona ama-Democrats lapha enze lokhu okuthiwa nge-football i-okidok. All along they've been playing down ama-January numbers. Ingani hayi, they don't expect much. Bona kodwa kade bevelebe ngani these things that told them otherwise. And here comes the jobs report and surpasses by far. And all along they'd already taken a beating, good right wing media, as which they were already making excuses. And then my job numbers they surpass everything. So with that kind of local by Elana, but in Akokuti they said they'll be revising down or revising that January reports number. Which is common too.
Ukhangele imisebenzi eyenziwa nguBiden ungathi ngumongameli olamacebo na angasusa ilizwe ebunzimeni.
Uma usithi ukususa ilizwe ebunzimeni ningazuka kutsho lokuniphi, kodwa uma singakhangela ubunzima obukhona nje mina ngathi the only difficulty engathi khona kathesi violation of the First Amendment of free speech where these people are weaponizing any and everything. And you see no president all around who can push back only FBI, the Department of Justice, who can monitor and actually do something about white supremacy. It would be different if we had an impartial government. But I, by the constituency, is greatly threatened by the current rhetoric. So, even Umaukangela is in the Ukraine. Biden has been senator for his name. So he's very versed amateurs, foreign affairs, how to relate even in the Putin in the Ukraine, so even the team here, I trust the team, it was your inside.
umnumzana Mkhululi Ndabambi welandela izombusazwe wele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje isikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abatshayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola eMelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga. Ibandla le-MRP lithi lizancintisa kukhetho lomnyaka ozayo kuzikhundla zamalunga edale lephalamende lawe-council. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande.